uhulumende njengokwethembisa kwakhe phansi kwehlelo lokulima olwe-Command Agriculture usanelise ukwabela ezinye izakhamizi zemaphandleni inhlanyelo yomumbu, amabele lomvundiso. Isakhamuzi seMangwe unkosikazi Emelia Nkomo uthi izakhamizi ziyayithola inhlanyelo.
Hayi, ujubo lwenhlanyelo lungcono lona ngoba mayibuya inhlanyelo sonke isakhamuzi siyayithola.
Isakhamuzi seBrunaberg eSanzuwi umnumzana Andrew Dube uthi inhlanyelo abakayitholi kodwa sebelungiselela ukulima.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikacabangi ngokulima. Of course sesilungisile ilozela intango nje izulu khona line nje izolo nje singathi anjengo isimo sezifuyo it's terrible.
Unkosikazi Phathekile Moyo uthi abangayitholi inhlanyelo njalo lonyaka bazalima nzima izifuyo ziyacuba kodwa amanzi okunatha balawo.
Inhlanyelo ayibonakali, angazi kumbe izabuya, angikwazi. Nxa izabuya antile yohlelo zakhona iqala laphana ikwethi laphana abanye bezokuyitholela emuva. Izifuyo ziyaphela zona inkwakwa singenile. Ngiyathabela nje kathisa kulezi nsuku ukuthi izulu linjani liningi. Thina amazwi okunatha sihlezi lawa wabedabanithathu basigebhele amanzi lezibhorane ziyaphefumula.
Ekhuluma labosomabhizimusi kobulawayo kumaviki amane adlileyo umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa uthembise ukuba bonke abalimi bazathola inhlanyelo lomvundiso kungela nhlawulo abayikhuphayo. Abanye abalimi sebelima ngoba sebetholile ingcosana yenhlanyelo kuhulumende kuthi abanye sebelima ukukholwa ukuthi bazayithola ngoba ngomusa wenkosi lokhe bengakayitholi loba nje izulu selithe laseula. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.